Iningi labazali lithi lisazama ukuthi bahlanganise imali ngoba iningi kakhulu okuzakwenza ukuthi abantwana bagcine bengabhalanga zonke izifundo abafisa ukuzibhala. Unkosikazi Duduzile Mpofu, umzali olabantwana ababili ababhala imihloliso ye-O-level le-A-level, uthi lonyaka ubhekane lobunzima obukhulu.
Into esikhangelane layo khathesi inzima ngoba njengami ngilabantwana ababili ngiyesaba. Into esikhangelane layo khathesi inzima kakhulu njengoba njengami ngilabantwana ababili ngiyabasangaphi. Lokhu kusenza sibe lezinqumo ezinzima ngokuswelakala kwemali lamalanga asisondele ukuthi kuvalwe. Abantwana sebezabhala ama-subjects angakwananga ngokuswela kwemali okuthi ngakuyavuma ngabe amalanga ayengezwa ukudinga sikwanisele. Impilo zabantwabethu zisebunzimeni kakhulu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube, omunye njalo umzali olabantwana ababhalayo, ufakaza ngenhlupho ababhekane lazo.
Imali le eyokurejista le ayiyasikhama kakhulu ngoba khathesi nxa yathi usiyarejista esikolo esikolo bayekutshela ukuthi khona at least ngengcono ubungakweledi umnyaka lo odlulileyo. So kumele usubhadele ifees ungela sikwelede ngapha nxa ukhangela ama-720 lawa umntwana ebhala 9 subjects. Ivele yinkalakatha yemali eyokuthi ukuyihlanganisa kwakhona kunzima. So ngathi ngabe maybe bangakhipha i-deadline le kaJulayi basiphe isikhathi esingani sithe xaxa ukwenza ukuthi lathi njengabazali sizame ukuthi sihlanganise imali yona lezi ezidingekayo ngoba kwakathesi kunzima kakhulu.
Unkosikazi Sanele Sibanda ngomunye umzali olokhu engakahlawuleli indleko zokubhala imihloliso.
Ngisahlanganisa okuncane ukuthi umntana wami ayirejista since i-deadline sisondele. So angazi ukuthi isiyafika kuzabe sokubhadalwe okungaki ngoba ngisahlanganisa e-subject eyodwa ayikagwani. Ngisahlanganisa ngiyashikashika sibili kodwa akuhlangani ngoba imali yangikhona iningi angiyenelisi ukuthi ngiyithole. Ende i-deadline sifikile, asazi khona ukuthi abantwana bazabhala bonke kumbe kuzahamba njani.
Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebenanzelele ukuthi balutshwana abazali asebenelise ukuhlawulela indleko yemihloliso.
Masikhangela i-registration yama-O-levels le-A-level, sikhangela le-deadline ekhona manje ngoJulayi ye-O-level, sibona inani labantu asebebuyile bazobhalisa abantwana babo ukuthi babhale i-O-level. Zincane kakhulu. Imbangela izimali ezifunakalayo. Kumanje kathesi abantu abalangi 10 cents.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level ikunkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-$2,400, kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende wathembisa ukuthi uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini i-55%, kuthi abazali babhadale ama-45% ekhulwini i-45%. Ukuvalwa kokubhadala imali zokubhala imihloliso yeZimbabwe School Examination Council iZimsec imhlaka 9 Ntulikazi lonyaka. Isikhulumeli senhlanganiso yokubhala imihloliso unkosikazi Nicolette Dlamini wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba okwakhathesi abalalwazi lwesilinganiso sabafundi asebenelise ukubhalisa ngoba okwakhathesi kwenziwa ezikolo. Uchaze ukuba bazakwazi leli nani ngemva kokuba sekuvaliwe ukubhadala, yikho lapho abangathatha isinqumo sokwengezelela amalanga okubhadala uma inani liphansi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.